umthetho uyamtshela lo okumele am-appointe in this case upresident ukuthi umuntu lo kumele abe lama qualifications anje ngingazi ukuthi lawa ma-veteran wona a-challenge ground yiphi yakhona athi u-appointing authority wayignora kumbe zangananzelele ukuthi ugoba kalawa ma-qualifications angikhona ukuthi yiphi yakhona i-qualification abathi yona wa-tenitoral kalayo ma kuyikuthi le yenye esake sayibona eyokuthi engxenye wake waba convicted esasenamibia so ukuthi kuthiwa wazama ukufihla kumbe ukudefeata i-course of justice embngibone ngani kungaba yiyona leyo ngingaze ngxenye kulamanye kodwa nxa kuyiyona leyo kungenzakala sibili ukuthi moze umuntu olecala kumbe wake watholakala wagejwa eZimbabwe kumbe kwelinye ilizwe ngile ngiyakwazi ukuthi nemthethweni ama-officers amaningi public officers amaningi kumele anga-appointe nxa kuyikuthi bake batholakala belacala aqanjiweyo umthetho wona lowo ayeza eZimbabwe kumbe kwelinye ilizwe elingaphandle kweZimbabwe
ye kodwa singathi uyasuseka yini esikhundleni lesi ngombono wakho
nxa kuyikuthi u-appointing authority akazange abe kwazi khonokho wase-appointe umuntu vele akathumelanga ama-appointe owaliswa ngumthetho ukuthi ama-appointe yes i-appointment yakhona yabe ngekho emthethweni so kungenzakala ukuthi i-constitutional court ithi yona hayi lapho waphambanisa ngoba wa-appointe umuntu vele umthetho othi wena kawumelanga uma-appointe ngoba kumuntu lo vele watholakale le cala eNamibia
nxa kuwukuthi-ke umthetho ndaba ungathi asuswe esikhundleni lapha kutshoni nxa sesikhangela amacala wonke abisa emthetho ndaba
le izaba ludaba sibili and kuthi kithi thina amagqwetha ngoba then sokuzaba ngumbuzo nalo obuzwayo ukuthi wonke lawo macala atholiswa yena ephe isitifiketi sakhe kumbe kunguye othe abantu bathonise kuzathiwani ngawo singazi engxenye phela iparliament may angingazi i-solution would be to go to parliament bapase an act of parliament eza kwenza kuqonde konke lokhuyana okwenziwayo.